kongresi yesulekile babo nkomo ukuthi ihlale idale ngenxa yezizathu zokuthi emalangeni adlulileyo ikakhulukazi iqaliseni kweviki laphana sezabona abalandeli bakaDonald Trump begcwala umgwaqo kakhulu laphana betshengisela ukuthi basayihlohloza impi basayifisa njalo ukuthi ubudlova lobo esabubona busenzakala emalangeni adlulileyo bephinde benzakale njalo okuyinto esingakaze sibone njalo okuyinto un-American into efana leyana leyana ngoba i-America lilizwe ejwayele ukuthi libe lilizwe elitshengisela i-solidarity ukubambana kwabantu nxa sekuthe kwafika isimo njalo sabeya sadlula inoma isimo singesinzima kangakanani kodwa-ke lokhu okukaDonald Trump okuhlongozwa ngabalandeli bakaDonald Trump yikho sekusebenza ukuthi idale le-Congress bangasahlaliseki kuhle iloba nje nxa ukuthi befana ukuthi bangene imihlangano yabo
Amanye amazwe Dube ungathi ayikhangela njani inyaka-nyaka yonke le enzakalayo eMelika
Okwenzakalayo lokho bamunkomo kulihlazo elikhulu kakhulu ikakhulukazi nxa kukhangelwa ilizwe efana leMelika eliyilo ukuthi nxa silikhangele sithi yiyo i-superpower lapha emhlabeni efana ukuthi ngabe kuthiwa itshengisela impawu ezilungileyo njalo impawu ezitshengisela ubuntu kodwa namhlanje yiyo njalo esesiyibona ngenxa yokuthi bakhetha umuntu owayengelabo ubuntu njalo umuntu owayelokucwasana ngokobala kakhulu ukucwasa eminye imihlobo kakhulu ayekutshengisa sobala kwadutshulwa abantu abamnyama abaningi kakhulu ngesikhathi uDonald Trump esembusweni kwaba lokutshengisela ukuhlukana ngokobuhlobo noma ngithi mhlawumbe i-racial discrimination eyayitshengisela ukuthi wena nxa ungasilo likhiwa wena nxa ungumuntu omnyama isabelo awulaso isabelo sakho lapha yiyo into eyayenza uDonald Trump waze wangena embusweni ngenxa yokuthi iningi lamakhiwa babemvotela ngenxa yokuthi babetshengisela ukuthi bona bathanda inkulumo zakhe ayezikhuluma ezitshengisela sobala ukuthi yena akalandaba lomunye umuntu ngaphandle komuntu oyabe kuwukuthi ulikhiwa laseMelika kuphela kulihlazo kakhulu lokuba umnkomo ngithemba ukuthi ngabe idale le-Congress noma ngithi ubukhokheli baseMelika ufakthi ngabeuthi bayahlala phansi bazame ukuthi badinge isisombululo ngoba nxa kunje iMelika nxa iqhubekela phambili ngokungaqedi ubudlova labo babo lo obenzakalayo kuzakwenza ukuthi amazwe afana labo-Russia labo-China bagcine bephucile lokho ebekade ilakho ezandleni ngenxa yokuthi ayisoze ithi sekuhluleka ukulungisa indaba zazo zasekhaya iMelika ibisifuna ukuthi ihambe iyeqondisa izigwegwe amanye amazwe kodwa bona basehlule ukulungisa into zabo zasekhaya kuqala ukuthi umuntu abekwazi ukuthi yena emzini wakhe kumi njani andibani ukuthi uqala ubuso usiyalungisa indaba zabanye abantu ngaphandle into leyi nxa bengayinanzeleli kakhulu izayenza ukuthi i-America iphuceke kalula kakhulu ngoba sazi ukuthi vele amazwe fana labo-Russia balikhangele kakhulu ngelihlo lokhozi iposition eleyana ukuthi baphinde bayithathe njani ubusuperpower